Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi, thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
LeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Thina sibona ingani ama-bilateral relations between Zimbabwe namanye ama-countries ayabenefitha iZimbabwe as long as i-relationship yakhona ingekho leyo e-colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dudume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Janda Jr. oleminyaka yokuzalwa engama-40 ubikwa emiswe emthethwandaba, kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UJanda yena ubikwa esithi utshaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili eplazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMatabeleland South silama constituency alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani? Ivingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho. Ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekengezo khetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqale ukulungiselela ukhetho. Sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year. Ni abantu bamelele ukhetho ngoba sebedini. Ngasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampena ngoba kunje nxa sinanzelela eMatabeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama conference kulahle kangakanani ngoba sibe sizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abawazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward yendlela abayenze ngakho abantu bazotravela nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha bavotela khona engunanzeleleyo yikho ukuthi abantu bona abaredi ngokhetho abantu sebedini babakadi noma nini ukhetho olungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukhuluma labantu kusokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho itsho ukuthi ngezinye indlela ene sebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
baba kanti ukhetho oluzayo angeke liqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama-problems amaningi kakhulu uthi nxa i-voters roll kasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu asebe abasendane ngaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thule ukuthi kule ward elabantu abangafiki le 2000 uzokuthe ndawone ngakule labantu abayi 2000 izekelo ekukhulumayo i-village thule ukuthi ile mizi yi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhetho kodwa sizama ngamandla wonke even njoba manje silokhe register abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu bazimbabwe sebedini so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho esihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esizakwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi ithi khona ezi-CCC abantu bezimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulule sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
ELiZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo okhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu Uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanxa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters.
Thina sibone ngani ama-bilateral relations between iZimbabwe namanye ama-countries ayabenefitha iZimbabwe as long as i-relationship yakhona ingekho leyo e-colonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi e-Belarus akula political party ephethe okwamanje u-president lo ovakatshekileyo ukhokhela i-association and sesike sezwa i-association le isithi ifuna ukukho veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa imeasurement yeAmerica leBritain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi begovernment whether ni government yakithi government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, El Canada and so on kufuze sizidefinele thina as amaZimbabweans njalo akhona ama political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beform ama structures angavumeli abantu ukuthi bekhethweni angavumeli abantu ukuthi bebe political party siyakhangela nxa sikhangela o Triple C abayala ukuthi abantu beku Congress so i difference yakhona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way then it means ukuthi low ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo ibo political party esithi ngasoze beyali then sesicompare labo Triple C hayi sibone ngani yena umore democratic than amadoda lawo
abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa njalo gananzi amalungelo oluntu kambe lokho kungaphathisa eZimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva njengoba lo mongameli mnanga kwalaye abanye besithi kalaleli intando kaZulu
angeze ngatsho ukuthi irelationship yabo iminjani kodwa engikwazi ukuthi as long as it is beneficial to Zimbabwe hayi asila problem lakho lokho thinezi EFF Zimbabwe and as I have said ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe those are not personal relationships those are bilateral relationships that were started around 1992 and saze sabona ubaba John Komo esiyavakatsha ngona ngani and ama bilateral relations lawa akanya ayakhula ayaphambili lawa akanya as benefita njengelizwe so kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kade what are the benefits singakagijimeli entweni ezimpi singakhangeli nge negativity everything kufuze sibe constructive sithi ngas criticize sile information ethi ukuthi hayi uphambaniseke lapha lalapha so thina be EFF sichaya ngento okuthiwa is superior logic and you must know ukuthi na EFF vele imi le Russia i Belarus imi le Russia abantu abasupporta ye Ukraine yibo abathethisa i Belarus kakhulu
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe obeqoqa ecingweni le Studio 7 Ezinye izakhamizi zesiqindi sedudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala iningi labo eliqhatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emaplazini okuningi asikuzweni kuntathele izindaba eStudio 7 umqondisi Dube esipha loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana
Abahlala emangweni wetutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya idutume igoqela imizi embalwa ethi mayitengwe nkangesi netele sibhina zona eseduze lomncele weZimbabwe usiba lukhulu amapolisa etutume emnuzana kabo batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazulula konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe uthi iningi labe eZimbabwe litholakala etutume elisebenza ungekho emthethweni njalo kuba nzima ukuthi amapolisa axhumane labo uma sebedale amacala kubikwa iningi liphanga lichaphe omngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapolisa angalandela njani umzila wabo abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka kwamisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo
imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakweduzanda lawo macala kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe
lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama lenengi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana
ingekuthi izunile imvunyo noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje kulelizwe laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ngazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo omzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yikubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobo esibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uNcube uthele eBotswana kumele liphathisane leZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha emncele kuyadala amacala
Botswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ibusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungise ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nxa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazweni afana leBotswana kanye le South Africa abeZimbabwe bazithola begconwa ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lezondano ukuthi bathathela izalwane imisebenzi iningi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi dube endaba ze Studio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga mqondisi dube okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKariba asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leliphephandaba. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Jigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela ku Studio 7 abaphathi ihlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonana ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprime abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana ku Studio 7 ukuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka grade 2 uteacher ka grade 5 uteacher ka grade 6 bonke labo bakhuluma isishona umntwana usuka ku grade 1 afuni bamfundise azazi iziqa labo nkamisa labo ngwaqa mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele maye sefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa i mother tongue yakhe lo limi lwasemzini konke lokho abantu abethu abangakutholi sicela lisizo bo mthwakazi omuhle ngafi vuka mthwakazi
heli njani ku studio 7 ngiyezwa lapha kuthiwa ebinga umnyaka ka 2018 iZANU-PF yathola around ngayo 10,000 imelithenga 10,000 iCCC yathola 18,000 manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushare thole 9,000 iCCC la ithole 9,000 iZANU-PF isithola 10,000 kalibona ukuthi sesinikeza iZANU-PF amandla kungani kanti ama opposition party lawo engahlali phansi ahlangane yenze kumbe umanyano ukuthi bazashayana ukuthi hayi wena MRP uza contesta endaweni enje wena CCC u contesta endaweni enje beshayane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza ukudivide ama vote lokho
livuka kanjani balaleli be studio 7 livuswa ngihlanhla mahlango seBotswana e Francis Town gate e Fletin lapha ekhaya lapha ngizalwa khona elupane esigabeni semalungu ngivusa umama lapha nanhlanhla lonkomo ara Jane, unkosikazi wakho Priska Nkomo, lo mntalo undevulo sathulane, lo maluma mopholo ngwenya, uJabulani ngwenya, laba kobabazala kona mdumisi laphana, lo ndlovu majoyiwana laphana, ngithi seliqedile ukulima yini, kukhangeleka kunjani lo nyaka savuna yini, ngithi ngiyabonga yimi sobhukwenu, sobhukwenu wemalunku lapho umhlahla mahlanga, ngitisale ngomusa wenkosi, amen.
Sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi be studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwela sePlumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu wase Deep Sloot kwela seSouth Africa uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje encanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sekulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo ukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulomhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le yabantu abayivotelayo abayinika amandla kuba ibaphathe. So ayi bakithi njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo, bakithi abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa, ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi i-future. Angibonge mntu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo Studio 7 konke linjani khona ngapho, hayi thina sitaba isinzela khona lisinika lo mina bengilapha kulo baba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala eCanada ngokuhlala ngapho. Umavaza lo uzenzo wenze kanti uhlala eZimbabwe engaboni ukuthi wenzeka leZimbabwe, yathi kunewufumo wakana kubhela lo uzenza lokhu ngenza lo kungapho kwizinto kwakhona nxa kuthi izinto ziye ebantwini kazitshengiswa abantu. So nxa izinto zingaze zibuye zisuka zithathwe ngabakhulu ngabiphathi bazisa ngaphi izinto ezizencedisa ilizwe. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into engasebenziyo, dlani imali yakho lo oyidlayo, abantwana bayadubeka eZimbabwe behluleka steriko mhlala udla imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumela into ezingekho lapho eZimbabwe. Ipira luzi nganceda yancedayo kwaziwa nguwe lokho, yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele, dlana kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani. Ngibulisa nje kumagumbini amani omhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu ngibulisa. Nginenkinga mina kahle ngiphila nendiweni, ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha watshona ngo-96, umama wami yena watshona ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina amabhuku okuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga, so singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole, kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma kwakungala muntu owayezakhona ukusimela endabeni zethu, kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela, ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona kodwa azange baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi, ngoba ubaba yena wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba ngini, ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 uhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7 siyabulisa futhi ngibuya ngiphinde futhi ngithema congratulations, siyabonga ukukwanisa i-20 years, kodwa-ke hhayi ayizange yaphuma, angazi ukuthi kuhambe njani, kodwa-ke hhayi into esiyibongelayo ukuthi-ke hhayi liqhubekele siya phambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba, qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuya phambili, kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu aba-more than 1 million or 500 million all over the world selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo iy'ndaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80 ngama-70s sasivula i-radio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi ngoba
kwacho kutwa odzinai nero nemaziri kuverenga nanani ngoba eZimbabwe erotisha kwacho kukhulunywa manga njengoba kusezakala ka test. Thank you very much kubeka ndiye phambili hayi lingakhatazeki umuntu osegugile uyazama. Thank you.
Hey Studio 7 linjani inkinga ekhona la kulo baba lo bamthi Joseph Chuma lo ayele imtshetele zami kusho kanti umhlobo bani bena lo baba wena baba Joseph Chuma xoxo emathebuleni asakufuna xoxo kwa ngalo edlamatha akamnanga kwa emashoni asakufuna emathebuleni kanti wani nabantu labulana labulana lokhulu bethu labazali bedlala manje futhi lokheli kuyazi lokho kwintokweni ake zami ukuthi lisihloniphe manje kanti ngabantu abanjani ngahloniphe abanye abantu okwaziwe phela ukuhlala ukhuluma amanga every day nguwe ungawolo mnanga kwa ngalo othi ladlane kahle kahle into elayidliswa ilandliswa umgabe ake zami ukuthi ke siqoneka besidelela lena wena mdala wena Joseph Chuma lo gawulo ake zami ukuthi linjani lisihloniphe singabantu lati njenga kodwa into emfulu tjana ayikho inyoni yandiza yangahlabi yezu suku.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipholisa lesithupha eletheswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapholisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu aqotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols owatshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapholisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapholisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapholisa la. Kuvame ukuba ngamapholisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Difa wajabhi bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abanengi bezibuza imibuzo eminingi ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma isigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapholisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo iloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela lesibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes abo ama training institutes abo noma lama commanders abo abayiwa abaphetheyo abamapolisa yibo abavumela izinto ezinje noma ngithi imfundiso yabo yiyo egcila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapolisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiko kugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapolisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapolisa ngenxa yezigameko ezinje zena lezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela eza kwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapholisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbopo uye wabulawa engela sikhali esiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bana lawo abakwenzileyo bana laba uloba ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo nalawo amapolisa amahlanu akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma unxa kuvuma abakhambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ungubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Hello ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kweLebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.